Abafundi laba bathi baphendukiswe emakethe nekoleji ekuseni batshelwa ukuthi kumele bayophatheka kulomkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathi ntambo obona ngezenzakala ezangisemandebeleni umnumzana Bednico Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalungu ezanu-P F uthi badlalitshelwe isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezitheziso ngolwamalungu ezanu-P F kuphela olungelani lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolitshi leJoshua Mkabunkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitheziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube la usekele lawa mazwi.
Sesineminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British nayonke iwesterwe kubansihlukuluzeke khonalapha emijeni yethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sifanda uze lapho esuka ePlumtree Mangwe ngebhasi yezubukho.
Lizwe seliphansi kakhulu ngendaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axholele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kazi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathi sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions basixolela nje labo bake basiyekile lathi sizasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka uthi Nemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezitheziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzele. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele ukuthi kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo ukufakela izitheziso ubuze usithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.